soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingani tshona njani sulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
we have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi.
Umnumzana Jacob Mudenda owebandla leZANU PF usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba ngumlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenze lamhlanje.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla le-MTC alibuyisele ekuqineni kwalelalikho khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze i-MTC sizaba ne-19 years izelwe. U-president usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa libika ukuba elinye icele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khufe liyalile ukuya kumanyano wamanye amabandla ahlubuka ku-MDC yakuqala. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze ezinye iziphathamandla zebandla lakhe ezingatholanga izikhundla kukhabhinethi, izikhundla zaphezulu ebandleni leZANU PF zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenziwe edale lephalamende namhlanje enqoba unkosikazi Paulina Mpariwa owe-MDC Alliance. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umdenda oyebandla leZANU PF unqobe unkosikazi Paulina Mpariwa we-MDC Alliance oncintise kulesi sikhundla. Umdenda uthole amavoti phose angamakhulu amabili 179, Umpariwa wathola amavoti angamachumi phose athoba mnembili 79. Edayele sinethi unkosikazi Mabhotshi Nomona unqobe umnumzana Morgan Komish ethatha isikhundla sokuba umkhokheli wedayele sinethi. Uthi Nomona uthole amavoti angamachumi amahlanu lambili, uKomish wathola angamachumi amabili lambili. Umlawuli wedayele ephalamende umnumzana Jacob Mudenda unconywe kakhulu ngomsebenzi awenzayo kuparlament edluleyo.
We have worked with the Honorable Mudenda for years. He has proved to be the man of the job.
Sasebenza lo mnumzana Mudenda okweminyaka eminingi. Usetshengise ukuthi uyawazi umsebenzi. Wanceda ukufaka imithetho emitsha ehamelana lesisekelo. Nguye owaye sesikhundleni ngesikhathi sikhupha umnumzana Robert Mugabe.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Clement Chigwinya naloba nje ethe ibandla le-MDC Alliance lizaphikisa ibandla leZANU PF ukuze kukhanye ukuthi bavotelwa nabo.
Chatakathungwa nevana veZimbabwe ndechekuti neushoma hwedu tichagwisana neZANU PF panzvimbo imwe.
Sizalwisana lebandla leZANU PF ngokulutshwane bethu. Esikubonileyo namhlanje yikuthi kulabantu abahlanu abavotele ibandla le-MDC Alliance. Besingu 74 kodwa sithole amavoti angu 79. Kutsho ukuthi kulabantu beZANU PF abavotele i-MDC.
Umkhokheli wamalunga edale lephalamende awe Alliance uChief Whip umnumzana Prosper Mfiam esekela unkosikazi noMathemba Ndlovu. Kuthi uChief Whip weZANU PF ngumnumzana Pupraito Garib esekela umnumzana obedingwa Mguni noSenator Tsitsi Mzenda kusenethi. Ozabe ekhokela MDC Alliance kusenethi ngumnumzana Elias Mzuli osekela ngumnumzana Morgan Komichi. unkosikazi Thabita Khumalo ukhethwe iMdiza Alliance uba ngumkhulu webandla eliphikisa edayile eParliamente. Imele sithu 7 eHarare, Gibson Bebe.
Ivandla ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selikhethe abasekeli bakamongameli abathathu kungela owesifazane. Lokho kulandela kumanyana sokwenzwe ngamacele wonke ayehlubuke kuMDC agoqela ebelikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ele People's Democratic Party elikamnumzana Tendai Biti le MDCT ebikhokhelwa nguye uChamisa. Okuningi asibuzweni kuBebe njalo eseHarare.
Uchamisa wazise ukuba abe MDC yakhe bamanyane le MDC kaNcube kanye le PDP kaBithi ukuze babumbe ibandla linye elicilileyo kulandela ukusebenza kuhle abakwenza kukhetho lukaNtulikazi phansi komanyano we MDC Alliance. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi kulandela umanyano lokhu abakwenzileyo umnumzana Ncube nomnumzana Morgan Komiti sebengabasekeli bebandla leli kanye lomnumzana Elias Mzuri obekade evele khona. Unkosazana Thabita Khumalo nguye osengumgcini sihlalo webandla engumsekeli wakhe kungubithi.
President Nelson Chamisa uqhakathekise ukuthi akhe ibandla leMDC alibuyisele ekuqineni kwalelaliko khona liqalisa ngo-1999. Siyananzelela ukuthi lokhu president ukwenze iMDC sizaba le 19 years izelwe. President usefake abantu abavela ku-alliance ku-executive yakhe wakhipha njalo abanye ezikhundleni wabantshintsha izikhundla ngendlela yokuthi ufuna ukuqinisa ibandla leli elungiselele ukuthi senze lokho akuthi ku-reclaima victory in my elections eyantshontshwa yiZANU-PF. Ngalokho upresident useappointe abantu abathize labangenisa ku-executive yakhe. U-senator engineer Mzuri uyalolokho engu-vice president. So usithi isikhundla esasingesika-president Nelson Chamisa esobu-vice president sifakwe u-senator Komichi. Isikhundla esasingesika-Thokozani Kube esobu-vice president sifakwe u-professor Welshman Ncube osephendukile kwe-MDC. U-honorable Thabita Khumalo okade engusikhulumeli sebandla usefakwe ku-national chairperson. U-honorable Tendai Biti usengu-national vice president. U-honorable Monzora wale ngu-secretary general. Honorable Mpariwa deputy secretary general. Honorable T. Makone treasurer. Honorable Wende deputy treasurer. Honorable Shibaya wala lokengus organizing secretary. U-honorable Sibanda P. Sibanda Peggy Sibanda usengu deputy organizing secretary. Isikhulumeli sebandla sokungu councillor Jacob Mafume. Isisekeli sakhe singu Dr. Rebecca Temba Mpofu. Secretary for Elections is Honorable Zizai, Chair Lady Women, Honorable Karenyi, Chairperson Youth, Honorable Chiziva.
Usibanda uthi inkulumo lecele le MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe ukuthi libuye lalo kulumanyano zibe liphutha. Ethi iMDCT kamakhuphe isebenzana nezanu PF kungakho bengasafuni ukumanyana labo nabanye bamabandla aphikisayo.
UThokozani Khuphe indaba yokuthi amabandla lafana labuyelelana yavunyelana kudala ngesikhathi vunyelana u-honorable uKhuphe ngazange avume ukungena, kodwa upresident usebona ukuthi kungcono ukuthi siqhubekele phambili. Sizathola abantu bazangena kumanyano mutshalo, kodwa siwonke ozabuye. UMakhuphe nguye walaba bangabuye, ukhanya ngani usethakazelela ukusebenzelana ndawonye leZANU-PF.
Kodwa umsekeli kaMakhuphe umnumzana Obert Gutu utshele Studio 7 ukuthi kakuzange kube le nkulumo lezo abazitshoyo abakuChamisa ebuza ngokugama lebandla selisiyaguquka na lingasabizwa ngokuthi iMDC Alliance. Uthi hathi kaliguquki igama.
Ibizo leparty kalizange litshintshe lisuka ku-MDC. Lokho liyi-MDC sikhathi sonke lesi. ukuthi MDCT kumbe ukuthi MDC Alliance bekusenziwa ngoba kulokudonselana okubangelwa iziphathamandla zikahulumende kade zibhalisa abanye abantu ngebizo le-MDC ngesikhathi sokhetho. So lokhu bekusenzelwa kwenziwa isikhathi sonke ukuthi sizahlukanise labanye amabandla abesevunyelwe ukukopa ibizo le-MDC.
Istudio 7 ngayisebenzisa ukukhuluma namanye amabandla akade kumanyana we-MDC Alliance anjenge Zimbabwe People First le-Transform Zimbabwe ukuze size imibono yabo ngokungena ebandleni elitsha ele-MDC. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Idale lekhabhinethi elikhethwe ngeviki edluleyo ngumongameli Emmerson Mnangagwa lilamanye amalunga abekade esehlala ekhona kuleli dale angasekho. La ngabalisa umnumzana Obert Mpofu, uDokotela David Barirenyatwa, lomnumzana Patrick Chinamasa kunye labanye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubanikeze umsebenzi abazasebenza bewenza besebenzela ibandla leZANU PF. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uthi iziphathamandla zeZANU PF ezinikezwe izikhundla zaphezulu zokukhokhela ingatsha ezehlukeneyo ebandleni leli kuveza ukwehliswa kwazo ezihlalweni zokuba ngabaphathi ntambo, kodwa abanye bayasola bathi lokhu kungabe kuyindlela yokuhlolisisa ukusebenza kwalabo abaphiwe izikhundla njalo kuyibo abazaqondisa ukuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende. Umnumzana Nkosi yabo Dube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kungenzeka ukuthi laba abadala asebephiwe imisebenzi yebandla kube yibo abazaqondisa ukusebenza kwabaphathi ntambo bengatsha zikahulumende.
Singalindela ukuthi i-cabinet yona le iqale ukusebenza njengoba khathi sisikhayelane lokuthi silohlupho olwe-cholera oseluqalisile elizweni phose jikelele. Sizabona ngabo ukuthi bazasebenza ngalobu hlobo kumbe bazabethatha amacebo betshelwa okokwenza yilaba abayibo abadala ukuthiwa sebephiwe imisebenzi yephathi kuphela. Okukhulu nje ukuthi thina sifanele silinde kumbe nxa singalindanga sizenzele thina vele singabanaki, ngoba yinto abavele behlala besenziyenza yena le besitshengisa be-indicator right bona bekona besiya ku-left. Ngakho-ke akufanelanga sikhangele kakhulu kukhonokhu ngoba untshintsho lubonakala ngezenzo.
Umnumzana Morris Maseko osebenzelana lenhlanganiso yezamalunga oluntu e-Zim Rights uthi laba bantu kusobala ukuthi bebevela bengelancedo.
Park as it is, we want to Kanya Ivavale Pine, so those people should be accommodated who part with the savings. Implication now, what it doesn't help us, I think, letting our routiners won public to this meeting and insurance upon. It will come again to the point, such a point upon the Mama vacancies, I pong over, I end our savings, it will take us from the thing a route. Conapa will take spare money, rather. In the West Bonnie, a khonapho kasikusithakazeleli thina iphablic ngoba kakusincede amaposti anana ade khona ama-ministries ade ebhaliwona lana. Of course bakwanile benjani lapho want to cut la makosti.
umnumzana Desire Moyo imbongi njalo esebenza labontanga ngaphansi kwenhlanganiso yeVictory siyanqoba ufanise laba bantu lenkabi ezindala ezingasasebenziyo osekumele ziyelinda isibaya.
Kubona kwami kuqonde nta ngoba lasekhaya sibili inkabi incane ngasadonsi sesimelele kuphela ukuthi sithathe isigogo sithuke imchilo yona inkomo lathi siyagcina isibandla hlale sibayeni. Ngakho ke ba right nxa bekwenze khona lokho is good kakhulu for us amazimbabwenzi ngoba uyathola ukuthi eminye imikantshi emidala leyana ibingasasincedi kakhulu ngesizwe bese sidinda ndawo yinye njengensimbi yesigodo namanzi engaphumi. So siyabonga kakhulu ngenyathelo leli lithethwe nguhulumende yena lo ofakiweyo ukuthi khona akhiphe la lezi inkabi ezindala ezimchilibana ukuthi khona zihambe ziyesebenzela kibo khona ngale internal matters but not ama issues awesizwe.
Unkosikazi Phathi Nyathi uthi abaningi bavuka ngolaka ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ethathele owayengumongameli Robert Mugabe ilizwe ngolwezinyakenye ethi uMnangagwa utshengise ukuthi ngumongameli olalela abantu ababusayo ngaleli nyathelo ngoba ebaqume impiko kodwa wababeka lapho abangasebenzela khona ebandleni.
uMnangagwa into enginanzelela ngaye ngumuntu olalela abantu ngoba ngiyakhumbula after i-coup whatever mbekhumbe kuyini okwenzakala ngo-November kumnyaka ophelileyo abantu bakhonona ukuthi wayebisela abantu abangathandwa ngabantu abanjengabo-China Masa bo-Obed Mpofu wo-Superman Tiwanzira. I'm glad ngoba khanya ngobaba olalela abantu abakuthi abathini khathesi ubakhuphile ezihlalweni zaphezulu.
uMnangagwa ugcobe amalunga amatsha ukuba ngabaphathi ntambo ngemva kokhetho lukaNtulikazi okube yinto elethe intokozo ikakhulu kubontanga ngoba engazange afake abantu abajwayelekileyo. Abaphiwe umsebenzi ebandleni abakade bekuhulumende bagoqela omnumzana Obed Mpofu, uLouis Mathutu, uPaul Mangwana kanye lowayekubutho uAngel Petro Geje. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakukhangelele kugatsha lukahulumende olwabontanga olukhokhelwa ngosakhulayo njalo unkosazana Kirsty Coventry. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu beMelika namhlanje bebenanza iminyaka elithumi lasikhombisa kwenzakale isiga sokuhlaselwa kwalelo lizwe ngamalwe cacha ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-September 11 okwafa khona abantu phose inkulungwane ezintathu eNew York, Virginia lePennsylvania. Ubudlelwano phakathi kwabomakhelwane Eritrea le-Ethiopia lokhe buthukutha ngokuvulwa komngcele wamazwe omabili wavalwa eminyakeni edlule engamathumi amabili. Osandakhethwa kuba ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefake sobala ukuba ilizwe liphume ebunzimeni kumele kususwe imali yohlobo lwebond note njalo ngokuya kwesikhathi kubuyiselwe idola leZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabaningi ngothi lizavuma na ibandla leZANU PF ukuthi athathe izinqumo ezinjalo. uNcube wazise imbono yakhe ngendlela zokuvuselela umnotho welizwe engakakhethwa ukuba ngumphathi ntambo. Osomabhizimusi kunye lengcwethi bayavumelana ukuba uNcube ulamacebo akhaliphileyo. Uncube useke waba ngumsekeli kamgcinisihlalo webhanga le African Development Bank njalo wafundisa emakolitshini aphezulu ngokwezimali emazweni afana leBritane kunye leSouth Africa. Isiphathamandla seZANU PF umnumzana David Ndlovu uthi mpela Uncube ufundile njalo ukhaliphile.
Ngindeqinisa ukuthi kufaka kwakhe bamthembisile khona i-government yakwathi zakhonisa mbili eqinisa uzakhonisa ngosikhangela ama-qualifications zakhe. Ngibone ngani wakwabhala enye iphepha lapho wayekhuluma khona ukuthi how to kickstart Zimbabwe economic recovery. So ngake ngakubhala iphepha leli ngaligcina. Ngibone ngani ama-proposals akhaya wafaka. Ngibone ngani ayimayenza nandikakazakhonda ngoba waye identify ama-problems.
Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Sonhlalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ukhanya ehlukile kulo wakudala ngakho ubona Uncube ezaphiwa ixesha lokufeza izibopho zokuvuselela umnotho.
No ukuthi i-government lesikhona kathesi isitshengise ukuthi isikhipha i-politics as i-standard yokuthi you should save because kuthatha indoda leyana obviously if they have to get him ukuthi asebenze the way he wants obviously there will be a difference from the norm lejayelekileyo. So I think it's a positive development as well. Into esisele ukuthi sibone ukuthi uzavunyelwa yini ukuthi enze akubona kufanele ukuthi economy ipeak ngoba sometimes when you get the people from a particular party which is the whipping process yayo you tend to know ukuthi what they can produce is a product enjani. But now I'm sure Uncube would want to prove himself like ukuthi uyakwanisa ukuthi asebenze.
Le yimbono egcizelelwe nguNdlovu othi uhulumende kaMnangagwa uyazi ukuthi ilizwe liphume ebunzimeni elikubo kumele uhulumende engenqabeli imizamo kamphathintambo wezemali.
Isinqwa uthakhild of course wawuthakhild ongadiliza indlu isuperstructure ongakhiphanga ifoundation ongathenga ezinye izitila ufake khona phana foundation ziyaphuma vele iseme ibuildi ngefayandayena leya xa ulandela lisame plan kodwa nxa udilizile i-foundation ngani ingaqala mbone ngani umongameli uzamele ukudiliza i-foundation and mbone ngani nxa ezamnika i-autonomy njengominister yokuthi ayenze ama-decisions akhe kungena-political interference mbone ngani uzasenza kuthi. But nxa kuyikuthi sifuna ma because navela mfuna ukukhumela si-european nxa kuyikuthi njewanitshile kuyikuthi uyisitila ezintsha eziku-foundation endala uzakwethule kumele bamvumele nxa silandele iprogramu yokuthi thina upresident thina ukhuluma i-political economy kathesi afuna ukukhuluma i-party politics ufuna ukukhuluma i-economic politics nxa enjalo ngibona elandele iprogramu yakhe izavunyela. But nxa kuyikuthi upresident kulabanye abangamguqula hhayi but mna ndeqinisa upresident uzamvumela ukuthi I don't foresee upresident Mnangagwa efuna ukuhamba ngenyathelo elihamba ngezanu p f futhi after 5 years elshisho ukuthi izanu p f two any chance I doubt very much ambone too.
Uncube usehle wakhanda insimbi isatshisa izolo uhlangane labosomabhizimusi bakobulawayo kukhulunywa ngodaba lokuvuselela amafekitali avalwayo kobulawayo. Ucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso ye-Human Research Council kwele South Africa lukhomba ukuba abukho bufakazi obuveza ukuthi abakwamanye amazwe kwele South Africa yibo abahamba phambili ekudaleni amacala lekuqedeni imisebenzi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela ngo-2008 kunezehlakalo eziningi zokutshaywa kwabakwamanye amazwe esezenzeke kwele South Africa. Lokhu kwenziwa izakhamizi zakuleli ezethesa bokuzalaba umlando wokuba izigangi nokubathathela imisebenzi. Kodwa-ke ucwaningo lwenhlanganiso ye-Human Sciences Research Council luthi abukho ubufakazi balokhu. Umcwaningo wenhlanganiso le umnumzana Stephen Gordon uthi lobanje eningi lezizalwane zakwele South Africa zicabanga ukuthi ububi bezenzo zabantu bokuza yibo obadingela ukuhlaselwa abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi bagange okwedlula izakhamizi zakuleli.
What they told us as researchers was that immigrants bring crime, drugs,
esikutshelwe yizizalwane zakwele South Africa ukuthi abantu bokuza beza lokugama izidakamizwa ukuqeda imisebenzi lezi izaba nje ezisetshenziswa njengezizathu zokuhlasela abantu bokuza
ukuthi abebebuzwa kulolu cwaningo babuthelela inqwaba izizathu ezingelabufakazi obukhombisa ukuthi iningi lezalwane zakuleli okukhulunywe lazo licabanga ukuthi yilo wayeluphi uhlupho abahlangana lalo empilweni lubangelwa ngabantu bokuza. Ukuthi ubufakazi obukhona bukhombisa ukuthi abantu bokuza laba badlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakwele South Africa. Le yinto enconywa isizalwane seZimbabwe umnumzana Lebani Nkomazana yena othi loba nje kukhona ingcosana yabakwamanye amazwe abagangileyo iningi labo ngabantu abafuna ukuzosebenzela imuli zabo.
Impumela ye-Human Sciences Research Council isethule umthwalo onzima kakhulu wokuhlala sicashangelwa ukubana thina abantu ababuya ngaphandle yithi sibuya lobugebengu lobusisela lani lani into zonke ezingafunakaliyo elizweni laseSouth Africa. Kubonisa ukubana abantu ababuya ngaphandle iningi labo lisuka libe ngcono kulabantu balana eMzansi ngoba into enkulu abayilethayo lana yintuthuko.
Umgcini sihlalo elihlanganiswe African Diaspora Forum umnumzana Ngqabutho Mabhena osekule minyaka elwela ukuhlonishwa amalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa ukuthi lolu cwaningo lwethule gxathu abahlala bekutho.
Impumela esilayo iyabonisa ukuthi izinga labantu abasemajele kumbe abayenza ukuganga balutshwane kakhulu ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa. Yikho sithi thina uhlupho esilalo ngaba uzombangazwe abasebenzisa ukwehluleka ukudila le crime besokuthiwa ngabantu abavela ngaphandle abathatha imisebenzi kodwa kungayisikho.
Ukucwaningo lolu luthole ukuthi ukuqhubekela phambili kokuhlasela lokhu kusenzakala loba nje kwelazathu ezibambekayo kwenziwa ukuthi uhulumende akenze okweleleyo ukuqeda umkhubo wokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa. Melethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. KaZulu bayangilandela isigqubelo hlelo lwethu lamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umnumzana Jacob Mudenda usephinde wabuyiselwa esikhundleni sokuba umlawuli wedale lephalamende kukhetho olwenzwe edale lephalamende lamhlanje. Silugqiba ke lapha lamhlanje uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo ekuseni 6:30 igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.